Inkambulezi bako jiko mchikilo panga wanza wanele Uganda mwende chatu ndamba ama uwe mpumele chie inkambulezi ilo mtuwa melo wodo anyanza kwa mjale mbili pezu ngalane ini kwa mwende suwa suwa kwa kwa hivile kambule Egypt lo na hivile tuwele ilu nye lo kujule la kusaba isla ndela yoso mtu suano inyanza kwa upali chayele tiara sinye chuganya okucho uba zeli mtuwa melo istupa inkambule Egypt chayele zimbabwe nye wanganya mzale no kuyosu mtu suano lo nyala enda unyesi vili kusikezi ikambule Uganda lo nele mikilomelo emine nyemza kubali chayele tiara sinu chuka nyemza lo mwalua kukala weka basi zibaya umlande lo mzalo mguku obuge lo mzalo mpaka tuwe ikambule zimbabu lele Uganda uspona kati sonjovu uti ikambule lili lale ipola ili mtogo sega kulu jalo lo kukumu paitemba ilo kwa venga nyoba ile tiara sinu mzalo mwa voice chatu jalo mwutu ina owe zibaya
Nawe ngadala ngenze labadala ngayo leqembu leUganda hayi bengadlela phambili ngoba badale kuse kakhulu bathathule baba nomnyama nje ukubhora leli alungena emambuleni kodwa nxa kuDRC si inkosi ivumile imiklomelo emithathu ngaphuma belayo
iy'nkathi ezindaba ezemidlalo uNation Kokoyarika layo yothi iqembu lama-Warriors lilakho ukudlulela phambili nxa kungakhangelwa indlela elidlale ngayo leqembu leUganda
badlale kuhle sibili kodwa into abayiphumazileyo kuyehluleka ukusebenzisa amathuba abawatholileyo kodwa sikhangele phambili sibona ngani ama-Warriors engaqhubekela phambili ngenxa yokuthi kufunakala amacembu amabili kugrupu linye ngalinye njalo kuzaba nethuba lokubana iqembu eliyabe libe ngelesithathu eliyabe libe ngcono kulawa abe ngesithathu lenelise layo kuya phambili so ama-Warriors engadlala ekanise ukunqoba i-DRC balawo amathuba amaningi njalo amagulu okubana beqhubekele phambili
amaqembu azaphutha ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane eziyisithupha azahlalikilele kusigaba esilandelayo esemncintiswano kodwa kuza kuba namaqembu amane azaphutha ezindaweni yesithathu lawo azadlulela phambili ngoba ithole imiklomelo ethe xaxa umlandeli weqembu lama-Warriors uCaroline Dube uthi yena abaqeqeshi beqembu lama-Warriors kuzamele badlale indima enkulu ekukhuthazeni abadlali babo ngoba abadlali laba bengathi abazithembi nxa bengabaphambi kwegedi
abagadi beqembu lama-Warriors sebekhuthe kakhulu imidlalo emibili asebeyidlali njalo kuzamele bekhuthaze ukuba bengajali nxa bengazithola bephambi kwegedi ikanti lo Knowledge Msoli kuzamele bemdlalise ngoba ekhuthe kakhulu emdlalweni wabo leUganda
imidlalo yokucina yesuka sikagroup A izadlalwa ngensonto lapho iqembu leZimbabwe lizadlala khona leleDRC kuthi eleUganda lizadlala leleEgypt limidlalo izadlalwa ngehola lethuba munemunye ebusuku ngiyelethi 7 ngobulawayo ngujoseph njanjini.